Umqeqeshi uqembu labesilisa lamanda 2020 Randiraya labanye bakhe bakhethe abadlali abambalwa abayingxenye yamaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League kuqembu labadlali abangamachumi amabili elizamela ilizwe kumncintiswano weCOSAFA okhangelwe lokuqala ngolwesine oluzayo elizweni laseSouth Africa. Ukukhetha abadlali ababhaliswe kunhlanganiso yePremier Soccer League lokhu kusolwe ngabanye abalamaqembu adlala kuzigaba eziphansi abagoqela umnikazi weqembu leGolden White uKotso Nyathi.
Konke sikubonile ku-Under 20 kodwa ikakhulu esingani kusithabile ngokuthi i-traditional way of selection thine siyijayeleyo ukuthi koBulawayo siyasikhethe phela abantwana behambe behlangana lezinye indawo asiyibonanga siphonge ubona kuphela sokuthi abantwana sebekhethiwe.
Nakwenye icele intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mkokwera yena uthi uyakusekela ukukhethwa kwabadlali abadlala kumaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League loba nje kukhona okusolisayo.
Iqembu lama-Under 20 lilokusolisa okuthize ngenxa yokuthi lokho sibona abafana basekuma-academies lokho begcwala sokungazani yindawo yokuthi nje bethengisa abafana ama-academies. Ungananzelela u-Premiership yeZimbabwe enye nenye iqembu liyanika abadlali abahlanu abarejistwayo ukuthi bedlale ku-Premiership. Okuthi kimi abadlali ade kumele bekhethwe ngapha yibona abana abadlala kuma-Premiership umba abarejistwa ku-Premiership ukuthi ngoba yibo abakhanya ukuthi phela bayakwanisa.
Amaqembu akusigaba se-PSL alabadlali abakuqembu leZimbabwe ngabalisayele FC Platinum, eleHerentals, eleNgezi Platinum, iDynamo, iBulawayo Chiefs kanye leChicken Inn. Iqembu leZimbabwe likusibaya sika-Group A ndawonye leSouth Africa, eLesotho kanye leMozambique. Imidlalo yalonyaka iqala ngolwesine njalo abaqali besiziba liqembu leSouth Africa elaziwa ngegama elithi amajita kanye leqembu leZimbabwe elaziwa ngokuthi Young Warriors. Iqembu leZimbabwe liqeqetshwa nguNdiraya encediswa nguMandla Mpofu kanye loNesbet Saruchera. Umqeqetshi wabonozintingu Innocent Chongukudza loPatrick Muteswa onguye imanager weqembu. Amaqembu azadlala kufinali yalemidlalo efika emaphethelweni mhla zilitshumi lantathu kunyaka kampalakazi yazathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Africa ni Mele Studio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.